So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolwesine mhlaka 10 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki nabasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina amakansila zendawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TCCC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilithumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo eleCCC lelibusayo eleZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano onkosikazi Mercy Konda owe-4H Zimbabwe uthe benze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo nabasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelana lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancithisa phansi kukamnumzana Tatsiko Hora kukhetho. Othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana. Sikhangelele ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana uMbiraishe Nende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya, sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Kukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo owe-ZANU-PF.
Laba sesidiniwe ngabo lapha, kuyibo vela akulanto eraiti. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eraiti ephathini yabo. So bayabona sebeseyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo, ama-numbers abantu abasekela umongameli u-Emmerson Mnangagwa le-ZANU-PF ukuthi vele ngamanumber bona abangeke bewakwanisa yikho sebedinga nje indlela zokuhle bebele excuse
abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe lawezokholo amapholisa ingatsha zikahulumende lommeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale leChiefs Council esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatheli izindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwamlo Chief Charumbira kuzakwenza ukuthi umsebenzi lo besuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama-members e-Chiefs Council lama-senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale lesenethi bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikhankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wekulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla lezanu PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izanu ibiwina amakansila zendawo. Loko ngilandelela ngingomunye nami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona funelala nto ehambayo. So lokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Thenjiswa ama-development amaningi esiye sala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyake kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-end upa sekungani sekuyinto ezano okuyinto engadingeki emphakathini, ngoba abantu babe bekhipha imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo. Okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenziwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kumi njani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona, ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngiyazi ukuthi babesesabani, ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani nombani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi-23 zika-August mhlana wokhetho abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota, bevote futhi ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi magu kuti siyawina oromya wina sibone ukuthi sisonke singakulungisa kanjani ngoba yikho into engayilungisa ngiyiwani but mase sonke siza kulungisa ukuba kwethu sonke ikuthi siphumene ngobuningi siyovota silungise okuyabe kulungiseka singesabi ukwethuselwa ivoti yakho ithi on secret akulamuntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani akulamuntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani.
Umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka Ward 10 esigabeni seBambazi ePlumtree emele ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party. Ibandla lezano PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezano PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izano PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengikufezile eward 10 Bambazi kunenge sibili okubambekayo udaba lwamanzi. Yebo ludaba oluhlupha kakhulu endaweni yakithi sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa lemigodi embalwa esikhona edriliwe esisebenza. Ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iclinic yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu kuthi kusasa nje siyapheka enye iclinic esembimba 2 ejuchume ikhanseli iyakhona amalungiselelo aseku advanced stage kuningi sibe sesikubambile okubambekayo esingakuxoxa labantu.
Inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Yezwa bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezano PF ngoba izano PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezano PF abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazi ezano PF so mabe sola wona bona bawazi uphi. Yebo neizinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye kodwa ngiyavuma ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimelanga kahle sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Greater ye yaphelelwa ifuel. Ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekithi yebulilima umgwaqo wakoHingwe. Ngayihingwe ngiyavuma uwonakele okumangalisayo kulesikhathi eside ungalungiswa konke kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lo ungaphelanga hhayi amabridge aselutho lisina nje izulu liqala akula lapha abantu abayahamba khona umgwaqo lo uyabe suvaliwe sibilungasasebenzi. Sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubachiyela wapha amazwi abantu abazavota kulolu khetho.
Ngithi asiphumeni ngobunengi siyovota sivotele iqembu elibusayo elaletha intuthuko elaletha ilizwe izano PF.
Umnumzana Zuleki Nyathi ngokansila kaward 10 emangweni weBambazi ePlumtree engowebandla lezano PF. Sizaqhubeka sixoxa labamanye amabandla abancintisa kuli ward kanye lakwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama-night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqotela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama-door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. kubika uBathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu, ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana uStalo Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yekumiswa kwamadodo do sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyathi ukubana wonke umuntu kufanele ngesikhathi somkhankaso ivumele ukuyakhankasa, ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini kungaba ludubo ukubana abantu bekhulume labantu. Sasibona ngani amadodo do afanele vunyelwe ngoba asemthethweni.
UMnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, ababekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela nabantu endaweni ezahlukahlukene.
UMnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase, bangabuya laleziyana izizathu kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yikuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa uCommissioner Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini, ngoba kubangela ingxabano.
Sasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane nodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tinashe Chitunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapholisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezomthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini, ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eJimila eCholocho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. UMnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo akawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthola nje amaphepha nje tatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula sibili ukukhona, kukhona la ma-rally siwenza kuhle e-MRP ngikade kuyibhuka nje kathesi abantu besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibili amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu uMnumzana Vusumuzi Masilela wesigabeni semvuthu emangweni kweWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ngokuthi kungabi lo msindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagrupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace, and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula. but esigabeni sethu uhlupho kweyethu iward especially kajejede ward inkinga esikhala ngayo ikuthi abakhontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema-reserva bebaletha ngapha bezobaregister kuma-wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala eWangi othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazothuthukisa isigaba sabo.
Siyalujabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama-project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama-project okwamanzi sikwanise ukubana sizilimele sithole inhlanyelo fertilizer.
Unkosikazi Raphael Mholi ohlala eMenda Village eNkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni seMathetshaneni, ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hhayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana. Abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezingatsha zona lezo ezenzakalayo. Bayenza amarali abo sibili asikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBinga. Omunye wabamelele ukhetho umnumzana Sibazulu Saba.
Sibili sifuna ukuvota, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele sifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River. Kanti udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizawuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabisusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wireless thina sivela 15 km from Mozambique River.
Kuyathokozela eMaswingo, eMashonaland Central, Manicaland eBobi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland. Ngo Gibbs Dube.
Ivandla eliphikisayo ele-TCC lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-TCC icatha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-TCC ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Malaki Nkomo owezanu-PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-TCC onguye osungula lingxoxo.
Lama-councils ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards kumatopo lapho singafethi khona candidates kweminya kuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas wa-experience ukuthi abebandalo eza-PF don't like challenges. Nxa be-challenger sebethi fellow councillors ethu sebethela abantu sebesijabulela ama-poster but kuzindawo lapha esijelezele ukukhampesele ukukhampeyina khona akukabi le ngxaki ezingisoko kulezo ndawo ezinga-no-go areas we-wa-experience.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Mostly indawo ezingafanele areas ezima-resettlement. Remember the by-election strategies kakhulu izingane lapho kuwa-20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona bayasebefundisiwe ukuthi usaba ngowezanu-PF kukanti umhlaba ngowezibhibho yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisi ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa itholakale old hospital ehhofisini ngezandla. So bakhona field ito ukuthi benikezele i-opposition engayivumeli ukuthi siye kulendawo lezo.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle yini? Njalo ungathini ngamazwi kaNkosazana Mlotsha?
Okokuqala ngakuthi thina njengebandla ezomthetho ukuthi amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle kakhulu. Ngoba nje banikwazi ukuthi ibandla lezomthetho libandla lama-structures lapha futhi ubana libandla elobukhokheli obucacileyo okuze ubana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa. Siyakwazi abantu efane bangene phansi kwi-ground bakhankase. I-ZANU PF umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlalela akufunakali. Ungabe kuthe waphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni atsho ubana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo. Lowo muntu abotshwe. I-ZANU PF akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambaleja abantu. Kulabantu abasekhathini bazi ukuthi bona bayi-ZANU PF nabantu esingathi nabazi kuthina ukuthi banjulise ikanga le-ZANU PF. Ngibe sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa mamukeja lapho ukuthi kunendawo ekuthiwa ngamaLego area. Ngenzakala ukuthi mina kunendawo kulabe lingenabantu abasekela ibandla leli. Okusho ukubanika esikhweni sokuthiwa i-Lego area. Uma zisethinment ngabe vele ngabantu abayazi ukuthi vele basekela ilanga ibandla le-ZANU PF. Mina libe lingisesabo. Hhayi ngizimele ngisisiyekela ngalo nami ngikhombise litsho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithikishile ngalokhu ngalokhu. Kodwa abantu i-ground bazi ukwazi ukuthi ibandla le-ZANU PF yilo vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Inkqombe yisikuwe Nkosazana Mlotsha.
Hayi sithi umngameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo lapho umongameli phuma khona umongameli we-ZANU PF phuma khona ekhulume sithi rakusayivani rowayivani bathi thasa ma kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi it's not peace because libonile zithana leyo ukuthi simbekile thina sheshisake if the principle of the organization is saying rakusayivani bathi thasa kusho ukuthi batheni baze bathi disance and literally abantu be-ZANU PF bakufuna literally ukuthi ukujabulisa umthunga elewedu ukuthi sithabantu lapha akhuluma khona ukuthi asina support and asikwazi ukuthi siqale ngathi. That's not true. We are going into resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that's fear. I-fear esimethwe nabantu ungayibamba ngisola ngesandla ngokubayethuselwa the message once i-TPC ingavele kune lisasa silikhiphe emapulazini lawo. Why as TPC we are saying ukuthi the moment singena sikhathi umbuso abantu bazaphetha i-title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesihlanjeli kumele engani lime phezu kwesandla lakho ukuthi supporta kuphela kunye kumbe votelani ukuthi sekunyisa uganyulile. And that is so wrong.
Ungasigqibela ingxoxo umnumzana Nkomo.
Lapho kuhamba khona kuhambe kunomkhankasa sinime mhlawumbe ama-elections ethu sifikele kuhlembisweni siyithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi ubani ibandla lethele ezanu PF lisebantwini izanu PF liyakhulunga leli lizwe isukele ebugqilini kabayo babelungu. So i-TPC ingabonisa abantu ngamakhosika nomlotha awungayisabi sizawina nje asiyalisilikhokhi lathi lisayine kaqedi bamlotha lutho.
Mina lami lokugcinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivukela kuyisikhathi se-COVID lalisehliwa ngisho ukuphiwa imask ye-2 rand. Masa usukwazi ukuphiwa iskipa, usukwazi ukuphiwa ikepe, usukwazi ukuphiwa ikenini. Sasi tshona sisinyezele emabhasini phezulu khonapha namhla kulamabhasi atsha athutha abantu from point A to point B asiye emaralini ezanu. Izanu ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government ne-political party. Singabantwana beZimbabwe asivoteni kwabo niyoshamisa i-blueprint iphuthuza i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners seristoyitikini ebantwini. Ngiyabonga.
UNkosazana Nonhlanhla Mlotsha lilunga le-TPC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba. Wabexoxa endawonye lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga le-ZANU PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ku-Life Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe atshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, nguntungamilinkumo. Lilale.